yeyibandla lethu vele nxa silungisa umhlangano wethu siqasela phansi kumasele nxa silabe emadolobheni nxa semakhaya sikubiza sithi ngama villages lokho kuthi kubana esigabeni labo ohlala khona singanika umzekeliso owephila ndawo ilayini yami yona leyana kumele ngiphumele sele yabantu abahlala kwaphana ilayini eyodwa khonaphana sibe ngufifty nxa singufifty sesibumba ke iseli khonaphana kuthi ilayini elandelayo layo ingabumba eyayo ilayini elandelayo ibumba eyayo lokhana kwenza ukubana sikwanise ubakwazi abantu bonke abakhona beduze njalo sesikwanisa lokuthi kona nxa sisenze inhlelo ezinjengazonalezo zokubhalisa sokulula ukubizana khonaphana singomakhelwane omakhelwane buyani ongakabhalisi ngubani uhlupho kuyini sesimncedisa umuntu nxa elo hlupho ngoba siyazana phela sesigabeni sinye esifana nayo khonapha eduze singomakhelwane so sisebenza njalo futhi kube lula ukufinyelelela abantu nxa sisuka amaseli labana sesiyabumba amabranch siqhubeka siyabumba i-district andobona siyabe siloku sibumba ngabantu esokusazana kwabana sisebenzelana ndawonye kube lula ke kubana sibe sonke sibe ndawonye sibe kwazi ukuthi lo uhlupho lake kuyini ancediseke nxa encediseka kuhamba kunjalo nje.
Liqhubeka njani uhlelo lokubhalisela ukuvota kulengxaki yini njengoba sisiza ukuthi lokho bebalutshwana
uhlelo lokukhuthaza abantu abana bebhalise ukuvota luqhubekela lusiya phambili sibili ngibonile amabandla atshiyeneyo kuhlanganisela even ne-MDCT sibonile bebuthanisa abantu bezama uba ubana beba-encourage siyabona nalaba abathanda ukubhala kulezi ezama-social media o-twitter langaphi ngaphi labo bezama into efanayo lathi njengebandla lezamphefu besiloku sikhuthaza sibili amalunga ethu ubana ahambe ayobhalisa kuyadanisa sibili inani labantu ababhalisayo lapha koBulawayo selilutshwane kakhulu liphansi sibili well abanye bahlutshwa namaphepha lawo amele bebe lawo ama-ID lento ezinjalo nje so siyakhuthaza njalo bana uhulumende kavule akwenze kube lula especially lapha emadolobheni ngoba ngiyakwazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu pho ke ngapha emathawuni besifuna ukukhuthaza uhulumende ubana ngabe uyavumela ubana okhansela labo MP bekwanisa ubana bebe ngabanye babantu abakwanisa ubana bebhalele abantu izincwadi njengoba lapha koBulawayo siyakwazi abaningi bazalele e-South Africa abanye noma bezalele khonapha abazali basehambe e-South Africa baloba khonale so akuyenzakale khonoko ubana kube lula ubana abantu bathole lawo maphepha okuthi bona bakwanise ukubana bayebhalisa ukuvota
sake saxoxa nawe wona lo umsakazo sithi kufanele abantu bebhalisele ukuvota ngoba sekuzancitshiswa inani lezigaba lezitulo ephalamende
i-delimitation exercise iyabuya ngempela njengoba ukutsho njengalapha koBulawayo silama-city angu-12 nxa ngikhangele mina i-delimitation exercise le ingenzakala singagcina sesisalele ngama-city mhlawumbe angu-9 kuphela so khona kwana kusuka kusilimaze ngoba siyabe sesile less representation ephalamende okusokutshengisa ubana mhlawumbe u-m p ade mele echave isigaba esingaka uyagcina sechave isigaba sesikhule kakhulu agcine ngasafinyelela ukusebenza kuhle esebenzele abantu khonapho endaweni yona leyo so kuqakathekile kakhulu ubana ngabe abantu sibili bayasukuma ngokuningi babo behambe beyobhalisa ukuvota.